Baxabene kakhulu abasemhlanganweni lo owenzelwa eHarare International Conference Center kulandela ukukhitshwa kwamanye amagama kugwalo lokuvota olwe-MDCT. Amagama amaningi akhitshwe kuvoters rolls ngawabantu abadabuka koBulawayo kuntshontshwe lolunye ugwalo lokuvota olushuthunwe kwabavotisayo loba nje lugcine lutholakala. Kalusasetshenziswanga ugwalo lolu kusesatshwa ukuthi amagama okuvota abeselotshwe ngendlela engaqondanga. Kuvotelwa abancintisa ukuba ngumongameli webandla leli ababalisa uNkosazana Thokozani Khuphe, uMnumzana Douglas Monzora, uMnumzana Elias Mtsuri noMnumzana Morgan Komichi. Omunye wabalamagama akhitshwe kuvoters rolls uMnumzana Anyway Mlotshwa.
Amabizo sikawakho kuvetha zona like njengebhizinisi yami iseyandaba mpuphoma amabizo sikawakho la siyabona thina singama-10 mina ngikhona don't know why sesicabanga ukuthi mhlawumbe udakidaki sengenela apha sisitshontshela sesifuna ukutshontsha la ye thina sivela koBulawayo size le nto yethu sizoyithatha into yethu sibuyele la ekhaya. Yes, lapha ngumama.
Omunye njalo ovela koBulawayo obe ngu-election agent uMnumzana Lungani Ndebele laye obesidla amalahle.
Njengoba ama-authorities wonke khona nje kumele benze iplani ngoba thina siyeke sibuye all the way silande uzobona amanyala lawa esimeleleni. Sibuyeleni nxa ukuthi amabizo abantu bawakho abazoveta.
Kodwa uNkosazana Lwazi Sibanda ngomunye wabathakazelela ukuqhutshwa kokhetho lolu.
Namhlanje siyajabula sifuna ukwenza ukhetho omthandalo nyama yembongolo. Ukhetho omthandazo mina elami ibhiza ngiyazi liyaphuma ngosithuthu elami ibhiza vele hamba lo mama okungala mama khona kuyo sonke sithi kumama.
Omunye wabancintisa kukhetho lolu uNkosazana Thokozani Khuphe uthi oqakathekileyo ukuthi benze ukhetho lolu belandela imithetho yelizwe.
Angile themba lokuthi abantu khathesi nxa bekhetha umuntu kabasoze bakhangele ukuthi umuntu ungumama kumbe ungubaba, umuntu uliNdebele kumbe ulishona. Ngokuthi abantu kabadli khona lokhu, abantu kufanele bekhangele umkhokheli ngomsebenzi wakhe awenzayo, ngokuthi bafuna umkhokheli ozabakhokhela, ozabenzela izinto ukwenzela ukuthi abantu kube lenguquko, abantu bebe lempilo ezinhle, abantu bebe lemsebenzi lokuhle ezindlini zabo, kube lezibhedlela ezinhle, lezikolo ezinhle.
Sebekhiye indlebe abantu bemelele ukuzwa ukuba ngubani ozanqoba kukhetho lolu. Bekulokhu kubalwa amavoti ngesikhathi sisiya emoyeni. Kusenjalo ngesikhathi kuqhutshwa lolu khetho, amapholisa ohlangothi lwe-law and order abophe umgcinisihlalo weZimbabwe Diaspora Forum ohlala eSouth Africa, uMnumzana Sox Chikowero, obedingwa phezu kodaba lokudutshulwa kuka-Alikani Manjengwa owaye ngomunye wababelondoloza owaye ngumkhokheli waleli bandla. Umuyi uMorgan Tsvangirai. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.